Kuyizika disendaba ku VOA indebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 26 kuNcwabakazi 2018 nguNtungamile Nkoma. Endabeni zethu lamhlanje.
I Emerson Dambudzo Mnangagwa swear that as President of Zimbabwe,
uMongameli Emerson Mnangagwa uthethe isifungo sokuqala umsebenzi namuhla ethembisa ukuthuthukisa inhlalakahle kaZulu. UZulu uthi uMnangagwa kumele akhethe abaphathintambo bakahulumende wakhe abalohlonzi. Ilunga ledale leSenethi kwelemelika elidumileyo uMnumzana John McCain kasekho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UMongameli Emerson Mnangagwa ugcotshwe lamhlanje ukuze aqalise umsebenzi emkhosini oqhutshelwe eHarare. Ukufungiswa kukaMnangagwa lokho kulandela isinqumo somthethwandaba esokuthi nguye owanqobayo kukhetho olwedlule. Kubika uMavis Gama.
I Emerson Dambudzo Mnangagwa swear that as President of Zimbabwe, I will be faithful to Zimbabwe.
Lawo ngamazwi kaMongameli Emerson Mnangagwa ethatha isifungo emkhosini oqhutshelwe enkundleni yeNational Sports Stadium namhla. Mnangagwa uthembise ukusebenza gadalala njalo ngobuqotho njengesithunywa sabantu beZimbabwe ukuze athuthukise impilo zabo ngokuvuselela umnotho lokusungula imisebenzi. Wengeze wathi sekuyisikhathi sokuthi abantu beZimbabwe babambane.
Let us courageously and diligently embark on a shared journey towards the realization of our national vision to transform Zimbabwe into a middle-income economy.
UMnangagwa uthe ubona elakusasa leZimbabwe elikhazimulayo. Uthe uhulumende wakhe ulohlelo lokuvuselela umnotho welizwe kanye lokulwisana lobuhuquluzi azalulandela kusiyafika umnyaka ka-2030. Onqotshwe nguMnangagwa uMnumzana Nelson Chamisa, yena ukhokhela umanyano we-MDC Alliance, ube ngekho kulumkhosi, kodwa umkhokheli we-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe lomsekeli wakhe uMnumzana Obert Gudu bebekhona. UMnumzana Robert Mgabe yena uthumele indodakazi yakhe uBona lomkakhe uSimba Chikore ukuthi bayemela. UMgabe wenze lokhu lanxa ephumele egcekeni ngaphambilini kokhetho ukuthi wayengasoze avotele uMnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF. Amalunga ebandla leZANU-PF aphatheke emkhosini wanamhla aveze ukujabula ngokunqoba kwaMnangagwa. Usiba lukhulu wedolobho lakoBulawayo uNkosikazi Angelini Masuku uthe sekuyisikhathi sokusebenzelana ukuthuthukisa ilizwe kungakhathalekile ukuba umuntu ungowaliphi ibandla.
Ilanga eliqalateke okwedlula amanye amalanga kithi.
Abakhokheli bamazwe achiyeneyo ebekade bekhona bagoqela uMongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa, uMnumzana Joseph Kabila oweDRC loMnumzana Edgar Lungu wakwele Zambia. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Isikhulumeli sikaMnumzana Nelson Chamisa uDokotela Nkululeko Sibanda uthi kabakwamukeli ukugetshwa kukaMnangagwa njengomongameli weZimbabwe.
IHarare ngikhuluma nje abantu begcwele emasontweni kwenzekani nje akula nto ebisenzakala. Ngibone ngani laye uPresident uMnangagwa uyayangeka ngendlela izinto eziphume ngayo namhlanje.
Kungenziwani kuyiwa phambili? Lina lithini ngakhonokho?
Akubone phela ukuthi idubola ukhona mntakamama yilolo ukuthi khathesi uyabona ukuthi lase stadium lapho ukhulume upresident uEB wakhuluma vice president Chiwenga lo mi vice president kaningwa ukuthi akhulume njalo abafinisala yenza ukuthi vice president uyakhuluma nxa kule inauguration kuthengisa phela ukuthi uzano ngokwayo nxa betshontshile ukhetho akula kuvumelana ukuthi ongupresident ngubani kukhanye ngani uChiwenga lokho esifukafukela laye khona futhi mhlawumbe atshengisele abantu lozulu ukuthi yena nguye oziphethe ngiyophetha intambo ngokwehluleka kwapresident Mnangagwa ukuthi alungise lolu daba kwenza into zibe nzima ngoba phela uhulumende ufana nabe ngukapresident upresident enze umathanda ngakho thina nanxa kuwukuthi bangazama ukukhuluma noma nokuzama iyona ingelamkhokhelo osejekele
siyabona ukuthi selihambise udaba lalo ku-African Commission ye-Human Rights lizamani khona
uliqiniso lokuthi kufanele phela iqiniso lazakale emphakathini ukuthi lokho okwenziwa i-constitutional court kuyinto engelampumela enhle njalo akulandelwanga i-evidence ebikhona kusuke nje kwenza into ebithandwa izanu wathi into ekade ifanele iphume lapho ngalokho bese sikhamsethi nemthithanda
uDokotela Nkululeko Sifanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa obexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 eseHarare. UGibbs uphinde waxoxa njalo lomnumzana Joseph Chuma owezanu-PF yena othi uChamisa lomanyano wakhe kumele bazehlise basebenze lomnangagwa.
Kube lilanga elihle kakhulu, ilanga elibusisekileyo. Umongameli omusha asegcotshiwe, usephiwe ke imandate yakhe e-5 years. Osokuseleke ukuthi bona singene ke siyenze khonokwane sathembisa abantu sikhankasa okuthi umkhono awuvukuke. Ngifisa njalo nginethemba lokuthi yona wonke umuntu uzake akhiphe ibhathi lake elepolitiki, siye sigqoke ibhathi lentuthuko, sithuthukise ilizwe lethu, sithuthukise umkhono wethu ngoba yinto okumele sikwenza kulo munye umuntu ongasenzela.
Siyabona ke obomanyano we-MDC Alliance le-MDCT bathi konke lokhu akulancedo vele ngoba ukhetho lwatshontshwa. So ke bathi awusoze bekulandele konke khonokho.
Kuyatshengisela ubana ngabantu abangafuni intuthuko, abantu abafuna amandla ngendlela zonke noma kusitsho ukuthi abantu kumele bethwale kabuhlungu, abanandaba nako bona into abayifunayo phela umbuso ngamandla. Kanti-ke akumelanga kube njalo nxa ungumuntu ofuna ukukhokhela abantu, ungakhokhela abantu ngofuna ukuthi bona beze ubuhlungu ukuthi wena uzungene esihlalweni. Yenza ukuthi into zibe lula. Mina ngokufisa kwami sengifisa ukubona ngabe ngiyababona lawa amadoda beshiya ebanganini babo emelika langabi ngabi beshiya kodwa hayi khiphani izijeziso lezo ukuthi angama-sanction ngoba akulimazi ubaba Mnangagwa, akulimazi abantu abaphezulu, kulimaza uZulu ophansi. So nxa bona befuna ukubuza ngababuye ngokutshengisela obana kona balokufuna ukukwenza. Bengakwenza khona kubana after 5 years vela abantu bazaba bavotele.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla lezanu-PF obekhuluma ecingweni loGibbs Dube weStudio 7. Kunjalo nje uZulu wakobulawayo sekhuthaze umongameli Mnangagwa ukuthi akhethe uhulumende olohlonzi ozasebenza ngobuqotho avuselele amankampani kube le misebenzi. Kubika uBathabile Masuku.
Abantu abaningi abakhulume leStudio 7 kuleli dolobho bathi bakhangelele uhulumende ozaletha kutshintsho kwezenotho. Bathi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele akhethe idale lekhabhinethi elilamalunga alohlonzi njalo athembekileyo. Omunye wabo unkosikazi Nontobeko Mabhena yena othi ukukhethane ngobungane lobuhlobo kumele kuphele.
Isikhangelele ukuthi ikhabhinethi ezaba khona ibe ngabantu abakwanisa ukwenza umsebenzi, isikhathele ngabantu abangakwaziyo into abayenzayo. Nxa kuthiwa nguminister of trade sifuna ukubona i-trade isiba khona, ama companies evulwa especially ngapha kobulawayo. Nxa kuminister of health kungabi kuminister of death please.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Busani Moyo uthi uMnangagwa kumele akhethe abaphathi ntambo abakhaliphileyo njalo abangabantu abasakhulayo.
Kanti i-cabinet esifunayo sifuna i-cabinet entsha yabantu abancane ngoba le yabantu abadala i-cabinet ebevele ingasebenzi. U-president kakufanelanga ephinde futhi abantu bona bebelokhu besebenza kusukela 1980 kungela nto ekhona ukwehluleka kwabo kutshengisela ukuthi umsebenzi wabo bengawenzi. Ngakho ke i-cabinet esiyikhangeleleyo khathesi yi-cabinet yabantu ababe besazi umsebenzi, kube mhlawumbe ngama-professionals abe ngena kuma-ministries abakwaziyo ukuthi izinto zisebenza kanjani.
Kodwa abanye bathi akulalutho olutsha abalukhangeleleyo kuhulumende kaMnangagwa ngoba ehluleke ukugcwalisa izithembiso azenze enyakenye. Osakhulayo unkosikazi Martha Dube ngomunye wabalombonolo.
Sikhangela ukuthi lokhu belokhe wangenayo eminyaka ophelileyo asizange sibone tshintsho, kodwa into yayikhona yinto yayivele ikhona isenzakala.
Umongameli Mnangagwa ukhangelele ukukhetha abaphathintambo bakahulumende wakhe yiloba nini. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ukuhlaziya lolu daba siqhume incwethi kwezombusazwe uMnumzana Dumisani Nkomo, yena othi uMongameli Mnangagwa kasoze enelise ukuliphakamisa ilizwe eyedwa.
Esikhangelele ukuthi indaba ze-economy zilungiswe okuqala. Okwesibili, uba nabo bonke abantu baseZimbabwe baphathwe njengamaZimbabwe, kungabi lobandla olulutho ukuthi umuntu lowo usekela ibandla eliphikisayo, lo usekela ibandla elibusayo. Sikebe kuqakathekile ukubana uhulumende yona lowo ongenayo omutsha kodwa omdala abone ukuthi nxa ebusa ubusela ubuhle babantu bonke eZimbabwe, ababusi bekhangele ihlangothi elilodwa.
Uchamisa labantu bomanyano wakhe abe MDC Alliance kabahambanga emkhosini wokugcoba uMnangagwa lamhlanje, kodwa singabona yini kusiba lokubambisana iqhaza phakathi kukaMnangagwa lo Chamisa bengena mhlawumbe kuhulumende wokusebenzelana?
Ye, kungaba kuhle sibili nxa bengasebenzelana bebonke. Ngoba nxa sikhayela kathesi uMnumzana uChamisa kulama-supporters amaningi ikakhulu emadolobheni. UMnumzana uMnangagwa lama-supporters amaningi emahandleni. Kuzaba nzima ukuthi lalo oholayo kathesi ahole engelasekelo oluvela emadolobheni. So mbona ngazani ukuze sithuthuke siye phambili silungise umkhonomo welizwe kebe kuqakathekile ukuthi besebenze bonke.
UMnumzana Dumisani Nkomo yincwethi ecubungula ezombusazwe, sixoxela ecingweni ekobulawayo. Ilunga letale lePhalamende lakweleMelika uSenator John McCain kasekho. UMcCain ubhubhe izolo ebusuku ngemva kokuhlaselwa ngumkhuhlane wemvukuzane okwesikhathi eside. UMcCain ubelilunga lebandla lamaRepublicans njalo obesaziwa kakhulu ngokuba lomcabango ozimeleyo. Waphatheka empini yeMelika leVietnam ngeminyaka yabo 1960, wabotshwa kulelo lizwe wahlala entolongweni okweminyaka emihlanu. Ubephatheke enhlelweni zeMelika eziningi eziphatha amanye amazwe agoqela eleZimbabwe. Ubeseneminyaka yokuzalwa engu-81. Ilunga leMDC ekhokhelwa unkosazana Thokozani Khuphe eMelika uMnumzana Dan Moyo uthi eleMelika lilahlekelwe liqhawe lamaqhawe.
Ilizwe le-America lilahlekelwe kakhulu ngokutshona kaJohn McCain ngoba ube ngumuntu ohloniphekayo oqakatheke kakhulu noma nje ebe ngumRepublican, but izenzo zakhe ube ngumuntu olwela inqotho, olwela izinto ezithuthukisa ilizwe eziya phambili. Ube ngumuntu lwana esithi ube ngapractice i-partisan politics ngoba even ukuvota kwakhe esikhathini esiningi kusenate for imithetho ethize ebifakwa ukubona ukuthi kwesinye isikhathi uvumelana kakhulu lama-democrats ehlukana lama ama Republican sabona even nge vote ye Obamacare lapha ama Republican through uTrump ebezama khona ukuthi bayicishe yena wama lama Democrat
ubezihlupa njalo uMcCain ngokwenzakala kwamanye amazwe ngisho la semthethweni ebunjwa nguhulumende weMelika ephatha amanye amazwe ubephatheka kulokho ungathi umhlaba ulahlekelwe unganani.
Ngiyavuma kakhulu ukuthi umhlaba ulahlekelwe kakhulu ngoba esikhathini esiningi siyabona ukubana i-America iyalida entweni eziningi and ama-decision enziwa yi-Congress noma i-Senate yalapha aya-affecta kakhulu amanye amazwe endabeni ze-trade lobudlelwane. So ya umhlaba wonke jikelele ulahlekelwe ngokushona kwamaKeyi.
Umnumzana Dan Moyo ngowe MDC ekhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe eMelika. Singene kuhlelo lwabasakhulayo lo Big Mike.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumayikhobe kuleviki sesibuyela ke kwezombusazwe sixoxa lomnumzana Calvin Manduna yena ongusakhulayo oyisizalwane seZimbabwe esiphila lapha kwele Melika. Uyafunda uManduna njalo uyasekela ibandla elibusayo ibandla leZANU-PF. Lamhlanje sixoxa mayelana ngamazwi kamnumzana Joseph Chinotimba yena olilunga lebandla leZANU-PF. UChinotimba uthi ukhangela ukufaka isicelo kuParliamente ukuthi bajintshe isekelo sombuso lapho ithinta indaba ezihambisana ngeminyaka efunakalayo yokuba ngumongameli weZimbabwe. Ngombono wakhe, nxa umuntu efisa ukuba ngumongameli kumele abe leminyaka engamashumi amahlanu lanhlanu 55 hatsha amashumi amane 40. Masambeni kumnumzana uKelvin Siyezo ukuthi yena njengomuntu ongisakhulayo njalo osekela ibandla elibusayo ibandla leZANU-PF ulubona njani udaba lolu. Ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana, unjani?
Hayi ngiyaphila baba mnde.
Hayi ngiyaphila. So Kelvin, uyizwile indaba ekhona bhuti, yini umbono wakho?
Ngingatokala, I don't know if ukhuluma ka Comrade Chinotimba is a party position or nguye kade ezikhulumela ku-rally, but assuming he was serious, I think that is his opinion. Abantu in general bafuna ukubona umuntu omature as candidate for ama-presidential position. But immaturity ayila age as far as I'm concerned. Lapha e-America, i-age is 35, the constitution minimum age. I know Comrade Chinotimba uthe this is not targeted at future MISA, but in the past we have an e-history. When we used to make our constitutional amendments targeted at individuals to suit Mugabe, and we don't want to go back to that era where we are tinkering with the constitution in a reactionary manner.
Njengomuntu ongisakhulayo njalo ololwazi oluthile mara ngomthetho, ubona ngani ithuba likhona na lokuthi ngafeze kalokho?
I think ukhona. Imajority ikhona kuParliament, certainly in the National Assembly. KuSenate, angiboni ukuthi bengathola i-support efunekayo ukuthi yenze yona i-amendment leyo. But angiboni in general nje i-support ibe ikhona, both ku-National Assembly ukuthi abantu in the two-thirds requirement kube vumelane lakho lokho.
Hayi ke, Calvin, ngikuzwile kahle. Masigqiba uhlelo ngamazwi okunikeza uhulumende ukhuthaza umongameli ukuthi athuthukise abontanga, wena utheni?
I think it's very important ukuthi ilay new dispensation iphakamise ama-youth and focus on indaba zama-youth and ama-needs ama-youth, especially in the economic sphere, but or in a political level. Kani sukubaka ama-youth ku-agenda yethu ukuthi be-participate in politics. It's important also for i-renewal yama-party. Nathi kuZANU-PF, I would love to see more and more ama-youth getting involved and engaged as the baton is passing kuma-youth now. Mele sikhumbule ukuthi when we fought MP for liberation, it was ama-youth who were at the vanguard. So it should be ama-youth again who are at the vanguard of new dispensation lay.
Hi, Calvin, ngiyabonga kakhulu futhi bekuhle ukuba la ukuhlela.
Hayi, ngiyabonga rami.
Hayi, mthwakazi omuhle, lumzwile umnumzana uKelvin Manduna kwanele kwa lamsha. Masitibane ngevige zayo, uwele valisayo ngumaykove, niti libele vigi elishugela.
Singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu silo Gibbs Dube.
Kangelo koko vetu Vave sete la mazo Vipena masigo we Owa kuse nziwe wane
Linga tuno njani zulomote Kutelo lo masigo lo kupila kwa bantu sukuzonke Namita skangela ke ukuti indaba Abanya bantu abanengi Venga chati Ngilesha njangoba lo mnumza la Ezra Chisa Spanda Lo mama ke Oscar Kumbo Kwele South Africa Lezi ke zingati za masigo esintu Baba Spanda nyawakomungila kushe
Ngiyabonga kakhulu
Dube. Impilo kakhulu. Ngiyamukele lawe mama Sikhakumbo kunjani?
Ngiyaphila baba linjani?
Hayi impilo kade. So akuthi ukuthi kanti indaba abanye abantu bengasachati kulezi nsuku kuhamba njani?
Le indaba ezima kakhulu kulezi nsuku. Indaba ye-economy yengathi iyinkinga kakhulu. Ende abantu sebegijimisa imali. Mawa ungathi uyashada uthole ukuthi umuntu akhona akanamali. Igenge encane especially abantwana abancane laba bakwazi ukubekezela emuntwini onganamali. Yiko nje ngabona ngathi kungaba kuyinkinga kakhulu.
Okunye sibanda kuyi.
Ungathembekali, ungathembakali abantu abasathembani edu. Nxa umuntu unkosikazi umbele ijaka lakhe akakusela kuthembana. Sesisaba ukuthi ngendlela sokwabuya khona into zoku social media lokho. Kukhona ukubenza kuzwa ngalo mama engilaye kumbe ngalo baba engilaye. Abantu ke i-trust kayisekho akusela lokho ukuthembana.
Kwenziwa kuyini lokho ke makhulu?
Lana hathi ukuthi kwenziwa kini njengoba ekhuluma nje ubhuti uSibanda lapho ukuthi i-social media yengathi sibulele umphakathi kakhulu ngoba izinto zakhona zonke ziyashesha vele manje 2 minutes umuntu useqonyiwe 2 minutes sebehlangene 2 minutes umuntu akhona segula vele ugcina ungasazi ukuthi kanti vele umhlaba ufunani
into ekhona khona boDube ngizalo ungezelela njalo kumagumbi into ekhona ukuthi ke akusekululu ukuthola umfazi kululu ukuthola indoda abantu akusafani nakudala ukuthi umagumbi labanqabe benqunyelwa bekhonjiswa kothatha isikhathi esithi kathesi ke Dube ngisikhuluma nje kathesi nge 5 minutes lesikhulume ngayo ngaze ngithola umuntu nxa ngifuna ukuthi ngiyengicambala la phansi emacansini ngiyahamba kodwa bese ngizibuza ngeva kwensukwana ukuthi umuntu lo nguye ngamthatha yini ngathatha laye sembona ha-a kuthi ukuthi ngakwenza komunye umuntu
khonoko ke magumbo kuyahlupha kathi kwenziwa kuyini ukuthi abantu sebephoba ngamaphakaphakathi
okunye i-environment le especially lana egoli hayi impilo yakhona inzima kakhulu i-environment yakhona esiphila kiyo these days kunzima akufani nasemakhaya
kakwenzakala egoli kuphela kwenzakala lalapho esikhona ubongilandi lapho khona le mazwini lawo kaphetheya abantu sokulo mncintiswano esingathi yi-competition ukuthi hayi ngile jaha elinje umuntu la sezibona ukuthi hayi ngiyasalela leli jaha lakhe lile mali la mhlawumbe lo muntu ephathini sewela icabanga ukuthi mhlawumbe lo muntu uzomgcina kahlathi umuntu lo ufuna nje ukuthi athayela ukuthi ama-test and pass
okunye kwenziwa yikuswela ukuswela yikho kwenza abanye abantu begcine besenza so okunye kuswela okunye kuzekelela abadala labo kwesinye isikhathi abasakwazi ukukhuza abantwana njengalapha egoli umntwana wanayo igoli kashaywa ungamshaya uyaboshwa sokunzima vele kakhulu
angazi umbe lokudla futhi magumbo kumbe kudliwana abantu sebephomba ubuhlala benganile abantu vele abadlulele ukuthi bangene ecansini akusela muntu imizwa yakhona sihlalise egcekeni nje behlangana abantu nje sebegcine udala kwakwenzakala udala lokho
pho ke ungalungiswa njani magumbo konoko
hayi lokho lami anginalwazi ngoba angithi lapha izinto zakhona ziyakhula abantwana bakhona bakhulile inyama yakhona inkukhu zakhona zikhula nge 2 days amacheese la nikho kwenza abantwana bebe so abantwana bakhona lo mfushi wakhona bawufuni sebejwayele khona lokho kwakhona la lapho vele kunzima kakhulu akula sixazululo ngoba nasekhaya nakhona kunzima bese ngathatha abantu bethu siwahambise ekhaya manje ekhaya nakhona lakho kusahlaleni
gqiba khonapho-ke baba Sibanda udlovala uhlelo
ye ngiyabonga kakhulu-ke oqathele ukuthi abantu bafundise abantu zihloniphe nxa umama zihloniphe nxa ngubaba ungatuthanga lo muntu esitaradeni kumbe ku-social media ukuthi hayi nangomuntu
ye phoselekuthina khonapho magumbo
ngiyabonga kakhulu ngokuba sehlelweni hayi ngiqinisile ukuthi abantu kufanele baziphathe kahle
ye siyamuzwa lapho-ke ngumama uSikha Kumbo khonakale-ke kwele South Africa lo baba u-Ezra Chisa Sibanda khonakale-ke kwele Bhilitane lezi zingcweti kwezamasiko esintu nginethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube
siyabonga ngohlelo lwamasiko lakuphila kwabantu Gibbs Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Upetheni namhlanje?
Namhlanje ngiphethe umbhalo esiwuthatha kuncwadi kaPawulu ebhalelwa kwabaseRoma. Ichapter inga-4, ivesi lapha isuka ku-18 isiya ku-20. Uthi yena ngawufaka ngalindlela ukuloba kukaPawulu. Uthi yena kuthemba wakholwa emelane lethemba elokuba yena angaba ngubaba wezizwe zonke ngenxa yendlela ayetshelwe ngayo ukuba isizwe sakhe siza kuba njalo. Kazange axege ekholweni lwakhe nxa ekhangele umzimba wakhe owawufanana lokuthi usuvele ufile ngenxa yokuba yena wayeseleminyaka elikhulu. Njalo nxa ecabanga ngokuba umkakhe uSera uyinyumba, ukungakholwa akuzange kumenze ukuba yena axege ekuthembeni izithembiso zikaNkulunkulu. Kodwa-ke yena wakhula waqina ekukholweni kwakhe wanika inkazimulo yonke uNkulunkulu. Lumbhalo ukhuluma ngo-Abraham. Siyakwazi ukuthi u-Abraham wathi uNkulunkulu emnika isithembiso sokuba uza kuba lezibulo lakhe u-Isaac lokuba uza kuba ngubaba wezizwe zonke. UNkulunkulu wakhulumisana lo-Abraham eseleminyaka engu-100. Lo mkakhe uSera wayeseyisalukazi okokuthi ngemvelo kwakungeke kwenzakala ukuba uSera angazithwala abe lomntwana. Ngakho-ke yikho nxa sikhangela lo mbhalo engiqeda ukuwubala, kwakulula ukuthi u-Abraham alahle ukholo lwakhe. Kwakulula ukuba u-Abraham angathembi ilizwi likaNkulunkulu ecabanga ukuthi uNkulunkulu lokhu anjele khona kusoze kwenzakala. Yikho u-Abraham wathi ekhuluma lomkakhe uSera, ilizwi likaNkulunkulu lithi uSera wahleka ngoba esithi ngiyisalukazi ngiyinyumba, lokhu vele kungeke kwenzakala. Kukhona umumo esingena kuwo okokuthi nxa ukhangele kulula kakhulu ukulahla ukholo lwakho. Kodwa lapha sifunda engathi isifundo esiqakathekileyo, sinanzelela ukuthi vele lona ukholo lunamathelane lethemba. Ngakho singathi mina ithemba yiso isisekelo esiphezulu lapho ukholo olwakhiwa khona. Ungabona usulahle ithemba uyabe usulahle ukholo lwakho. Lumbhalo uyasitshengisa ukuba isizathu sokuba u-Abraham engalahlekelwa lukholo lwakhe yikuthi wagcina ukuthemba kwakhe. Ukwethemba kwakhe kazanga kulahle. Ungabona abantu kumbe isigaba kumbe isizwe silahla ukuthemba, kuthi ukuthi siyabe sesilahlekelwe lukholo. Ungalahlekelwa lithemba kuthi ukuthi usulahlekelwe isizathu sokuba vele uphilelane. Usulahlekele isizathu sokuba ikusasa yakho ayisekho. Ikanti nxa ulethemba, ulethemba lokuba hayi kusasa izinto zizatshintsha. Ulethemba lokuba izithembiso lezi engizithembileyo kumbe lokhu engikukhangelela ukuthi kwenzakale kuzagcina kwenzakele ngesikhathi esifaneleyo. Ngiyananzelela lapho ukuthi nxa sisiya kulombhalo engake ngakhuluma ngawo okholo, ithi lona uthi wona lombhalo kwabaseHebheru chapter 11 verse 1 ithi ukholo yikwethemba ukuba kuzayenzakala izinto lezo ongaziboniyo. Ngathi kumbe ukholo yinto esibambayo engabonakaliyo, ento esifuna ukuba iyenzakale phambili ngale. Ngakho ukholo aluthi lona akusoze kwenzakale ngenxa yokuthi into yakhona awuyiboni. Kodwa ukholo nxa lunamathelane lethemba luthi lona lukhuluma izinto ezingekhoyo njengezinto esezikhona. Mlaleli wami, bambelela ungalahli ukholo lwakho. Singalahli ithemba, asibambeni ukholo ezintweni zonke uNkulunkulu asithembise zona.
Akuyiphethe mfundisi.
Ngiyathandaza. Baba, ngegama likaJesu, wonke lo muntu onilaleleyo, kulabanye abadengeleyo, kulabanye abathi sebefuna ukulahla ithemba lokholo, ngiyathandaza uba uNkulunkulu bancede basize bethole ukholo lwakho ngegama likaJesu. Amen.
Lapho besivuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Sile themba livusisekile ngomfalo kamfundisi ukuziphetha sikhangele ebezihamba phambili. umongameli Emmerson Mnangagwa ugcotshwe uqala umsebenzi namuhla. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.